Ngangazi ukuthi singathi sesifikile lapho sivele sivelele ngaso. Mina ngibona ngathi nje into yakhona yonke lokhu kwaba yikuginya abantu bengahlafunanga. Aluba into le yaqale yahlolisiswa khona okosokwenza ukuthi balumise ihlelo leli kathesi, kuyabonisa ukuthi kwakuvele kungahlizwanga kuhle, kungakhangelwanga inxa zonke ezihambelana lalo lolo hlelo lokulinywa kwensango. Kutho ukuthi beluvele luhlaza lwaluphakulelwe abantu lungavuthwanga luyimboza. Sebezama nje ukuthi balungise imboza ababevele beyiqalile isiphumisa imboza, beimboza ngaziyenzeni imboza.
Zambe zona ingcwethi zingatholakala na ezingaletha ulwazi olweneleyo kumbe olufaneleyo kulolu hlelo?
Ingcwethi zingatholakala ngoba siyakwazi ukuthi insango ziyalinywa, zilinywela khona uhulumeni athi kumele kwenziwe ukuyelapha abantu. Kodwa-ke ziningi izinto okumele zikhangelwe lazo lezo ngcwethi zokulima ekumele zikukhangele, ngoba into enjengensango ayehlukananga nje lesiko labantu. Engathi mina ayisibo insango kuphela ukulinywa kwayo mbeisihlahla ngokwazo, ithoni kodwa empilweni yabantu yamukeleka njani, yinto enhle yini kwabaningi. Phela insango leyo ingasikhathaza nxa izawela ezandleni ezingayisizo. Yebo, kambe abanye ngoba ngijile bayilimela imithi, kodwa kungenzakala ukuthi kelakithi njengoba sikhathana ezidele ezempithizweni yalezi zinto, engxenye abaningi bacabanga ukuthi bangayilimela ukuthi ingasetshenziswa kuhle njengoba okwenzakala khathesi.
Uhulumende uthi mhlawumbe engenza imali eningi ngokulima lesi silimo efika amabhiliyoni, la ibe isilimo esiletha imali elizweni. Kungenzakala lokho nxa kuyukuthi kuqhutshwe kuhle?
Bangazi ukuthi kungenzakala kuhle, kodwa mina ngibona ngathi khona lokhu nxa kufuneka imali eziningi ezingamabhiliyoni, kanti lezo ezenziwa phansi sezehlulekile yini ukuletha lowo mnotho? Kanti izilimo lezi ezazilinywe zazikhona, yebo, kambe siyakwazi igwayi kalisathakazelelwanga abane nemhlabeni, kodwa kazikho yini ezinye indlela ezingahambelana lesimo sethu engathi mina we're developing third world country ezingahambelana lako kulokuletha lezi zinto enyokulinywa kwembanje ezizabuye zisidalele olunye udubo. Kazikho yini ezinye indlela zokwenza imali engaba ngcono? IZimbabwe yilizwe elihle kakhulu elilakho phosa konke, ingani singathuthukisi lezo zinto ezivele sezikhona enaziqalise uhlelo olutsha ngalesi sikhathi esinje? Sithuthukiseni lezo ezokwenziwa, sithuthukiseni zokuvakatshelana, sithuthukise nje lokho esivele silakho, ngoba izinto lezo zikhona. Okwehlulayo sibone ngathi abanye bethu yikungabuswa kuhle kwelizwe, ungahlanganisi kuhle imicabango lemikhumbulo ukwenzela ukuthi ilizwe labithi lithuthuke. Nansi bothani makhelwane, iphiwa ngamadayimani kuphela, thina kathi sehlulwa yini?